Kwisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Walamukela ku Studio 7 lamhlanje ngolwesine ekuseni mhla ka 21 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi amabhizimusi wonke eZimbabwe kawasavunyelwa ukuthengisa kumbe ukubhadalisa uzulu ngedola leMelika.
Inyathelo elizahlupha kakhulu ngoba ama-$2 yiwo esijalo siwasebenzisa ukuthi sithenge ama-$US emhlambeni leyo, kungaba ngama-biro kumbe ngama-bank. So iprice yama-$US iyabe ikhona sibili andobana u-R12 esala ukuthi isetshenziswe.
Namhla likhefu lokunanza abasakhulayo ngelanga lokuzalwa kwayengumongameli ele-Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Ngesikhathi uMgabe senelisa iminyaka engu-95.
Kodwa yena lo ugotele 7 years ukhansela with uGore wayesenkonzweni umhlalo walelo langa, njalo kunobufakazi. So kukhona esesikubona ukuthi izanu esikwenza ukuthi nxabananika abalandeli bethu amabheyisi bathi sebebuyela kutrayeli bonke bagwetshele ukuthi bangene jeni.
Ivandla le-MTC lisola uhulumende kamongameli Mnangagwa ngendlela abantu ababotshwa ngayo ngenyanga edluleyo abaphathwa ngayo ngemva kokutshengisela.
Alanje alisebenzi lisiza ngani ngoba abantu abasebenzi ikhefu ngelani ngoba abantu bazokuhambela emsebenzini ma uzisebenzela angibona ukuthi ungayekhe lokuya emsebenzini isikhefu nanje ikhefu likamgazi ikhefu nje lokuthi ikhefu nje ebhaliweyo kumakhalenda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi amabhizimusi wonke eZimbabwe kawasavunyelwa ukuthengisa kumbe ukubhadalisa uzulu ngedola leMelika. Ngokunjalo uthi izitolo lamabhizimusi achiyeneyo sokumele abhadalise uzulu ngemali yama-RTGS. Yona esisaziwa ngokuthi ngama-RTGS dollars kuphela. Lokho kumenyezelwe ngusibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangudya, embikweni awethule izolo. Ingcwethi ezihlaziya izenotho zithi ukwethulwa kwama-RTGS dollars lokhu kutsho ukuba aseyiyo imali yeZimbabwe lanxa nje ingakadintwa. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume enye yalezi ingcwethi, uMnumzana Masimba Kutshera, waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokuvinjwa kwamabhizimusi ukuthi ahlawulise uzulu ngedola leMelika.
Inyathelo leli belibuya ngoba nxa singathingelisise sisabona ukuthi uhulumende yena ezama ukuzivimbela ukuthi izisebenzi zingabuyi zidimanda ama-salaries ne-foreign currency. So njengoba ethe yena abantu bayabebhadala kumbe bayabethenga ngama-RTGS dollars, uza kunceda uhulumende ukuthi akwanise ukuthi abhadale izisebenzi ngama-RTGS dollars. Kodwa ngokubona kwami linyathelo elizahlupha kakhulu ngoba ama-RTGS dollars yiwo esijalo siwasebenzisa ukuthi sithenge ama-$ emhlambeni leyo, kungaba ngama-biro kumbe ngama-bank. So iprice yama-$ iyabe ikhona sibili andobana u-R12 esala ukuthi isetshenziswe.
Ngokunjalo kutshera kutsho ukuthi abazatholakala bethengisa impahla ezitolo mhlawumbe ngedola leMelika kuyini okuza kwenziwa kibo?
Bengajeziswa, kodwa angiboni ukuthi bayafika ngaphi bejezisa abantu ngoba baye bakuzama besithi bona bazajezisa labo abathengisa izimali, kodwa asibonanga ukuthi waya ngaphi. Uhulumende khathesi uyaphunga ukuluma nje esabisa abantu, kodwa akuna ama-movements esiwakuzayo ukuthi uhulumende lo u-serious naye efuna ukuthi ajezise abantu. Kodwa kubuka njengami owakhathesi abantu yasebenzisa ama-RTGS dollars nxa kuyukuthi i-rate langkhona li-stable, bengasebenzisa sibili ama-RTGS dollars. Kodwa engakhwela emkambeni laphana ama-US dollars bayavezekhweza intengo zabo zilanda ama-US dollars.
Abantu abanengi bathi iRTGS dollars le esiyimali esemthethweni yiyo esiyimali yeZimbabwe okulandelayo ikubona sokudindwa imali yeZimbabwe ngokubona kwakho kuzathatha isikhathi esinganani ukubana kwenziwe lokho
Angibona ukuzenzakala ngesikhathi esifitshane esilandelayo ngathatha sibili umnyaka uze khonoko kwenzakale ngoba khathesi uhulumende wesabela futhi ukuthi abantu bengaya demonstrator nalo kungasina nokuthi upresident uke wathe yena uzachaya bonke abazayo ama-streets kodwa afuni ukuthi abantu bahambe ema-streets so angibone kwenzakala bona uzathatha umnyaka bebona ukuthi i-project lawo yabo le e-market isebenza kanjani nxa kuyikuthi sibe lawo ama-US dollars amaninganyana kungenzakala ukuthi baqalise ukuprinta i-dollar laseZimbabwe udubo esilalo yokuthi i-dollar laseZimbabwe ngeke silasebenza ngoba asila production enzakalayo lapha eZimbabwe so leya phangisa ukugukudeka
Lowo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezenotho sixoxela eseHarare Ibandla leMDC lisola uhulumende kaMongameli Mnangagwa ngendlela abantu ababotshwayo ngenyanga edluleyo ngemva kokutshengisela abaphathwa ngayo Asizweni okunenge ngalolu daba kunxoxo esiqhubela umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo
abanye akade behambe besiya kutrial iningi labo bagwetshwe ama 5 6 7 years ukuthi kade bebanga umsindo besenza ubudlwangudlwangu kulomunye laye ogwetshelwe 7 years ukuthi wabonakala esona kodwa yena lo ogwetshelwe 7 years ukhanselor with ugore ube wayesenkonzweni umhlalo walelo langa njalo kunobufakazi so kukhona esesikubona ukuthi izanu esikwenza ukuthi nxa banganika abalandeli bethu amabheyili bathi sebebuyela kutrayeli bonke bagwetshele ukuthi bangene ejele so amboni ukuthi kuzaba lobukelo masinyana asazi njalo ukuthi phambilini ngoba kuphambili asikwazi sikwazi ukusemuva
kodwa ngokukhuluma kwebandla lakho libona ingani kungaba lenkulumo lo mongameli Emerson Mnangagwa kuzaba lobungcono yikho likukhankasela
ukukhuluma vele kumele sikhulume ngoba kakusincedi njengezizalwane zaseZimbabwe ukuthi uma lapha singazwanani sokumele sibulalane ngoba ungakhangela umhlaba wonke jikelele lapho ubulawa khona uchithe khona igazi kakula mpumela impumela igcina sebehlezi phansi bekhomisa nomlotha so thina esikutshoyo njengebandla leMDC ngelokuthi ubaba uMnangagwa angekathi yena nguye ozaba ngumlamulankuzi enguye sithi khona thina konke lokhu okwenzakayo kuleli lizwe kubangelwa nguye kuba nzima kithi ukuthi siyehlangana laye yena esifake umbhobho emlonyeni kusoka kukhulumeki esikutshoyo ukuthi saqale akhipha abalandeli bethu emajele ayekele ukuhlukuluza abameli bephalamenti bethu benza umsebenzi wabawukhethela ngesulu nxa sokusithi kumele sixoxisane even esintwini wawufithi ungala nomkakho umama lolo baba ubaba lolo mama wakubizwa ubabakazi so uMnangagwa angeke aba ngubabakazi kulolu daba ubabakazi esimfunayo ngumuntu ozakuza engakhangelanga hlangothi asithi abavela ku-UN ngoba singakhangelisa dadi le-AU sesikhulume saze sadinwa esikutholayo ukuthi sivumelana lokuthi abantwana baseZimbabwe bakabafi so akula ngenye indlela uMnangagwa angayenza ngaphandle kokuthi bahlalisane phansi no-president Jameson kodwa kuqakathekileyo kaqale akhiphe abalandeli bethu etshele ngoba bonke abalamacala bethesa amacala amanga
sikubonile njalo lilomkhokheli webandla lakho likhulumisana lenduna zemathebeleland induna undiweni induna umafu kungabe uhamba njani lapha kulosekelo yini kunkokheli zomdaba
thina njengebandla leMDC likhokelwa ngobaba u-Advocate Chamisa siyahlonipha amasiko kuqakathekile ukuthi sike sifike emasikweni sizwe ukuthi abadala bona bathini ngoba sonke siyazi ukuthi izinduna yibo abanikazi babantu njalo amasiko yiba abawaziyo. So kuqakathekile ukuthi sihlale phansi sixoxisane ukuthi kanti emasikweni lapha nxa into zinje kwenziwa njani. So bezile nje sixoxisana nje ukuthi sizwisise ukuthi kanti njengoba bona beyiba abaphethe amasiko kuyini okumele kwenziwe uma ukuthi ilizwe lihlale ngokuthula.
Ye, lixoxisane lazo zonke yini izinduna ngoba laba ababili bakhangelwa njengabalesibindi sokuthi bemisane kumbe bekhulume ingqondo yabo bengalandeli uhulumende afuna ukuthi bakutsho.
Empilweni velapho esihamba khona kulamagwala kulabalesibindi ngilethemba ukubuya kwabo kithi besixoxisana labo bekutshengisela ukuthi njengezintula sebekhathazika ngokwenzakala kumphakathi. Ngiyathemba kodwa okwenzakale emavikile adluleyo hhayi azange sokuthinte, besibonge ukuthinta nje ukuthi njengoba yibo ababambe amasiko bezicwayisa ukuthi esintwini kuhanjiswa njani, njalo ukuthi umuntu nxa abe lobuntu kwenziwa njani, ukuthi sizwisise nathi ngoba esisekelwe sivele sicacile sisithi bona imisebenzi yabe kusilondoloza njenge ezigabeni zami lapha abakhona.
Lo nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC sixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhangele ezinye zendaba eziqhamuka namhlanje, ibhanga elikhulu ele-reserve lithi kuza kuba lama-accounts awemali yakwamanye amazwe ama-foreign currency accounts aza kube asebenzisa ama-RTGS ekupheleni kwayo nale inyanga. Lokhu kwethulwe ngusibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangudya esethula uhlelo lukahulumende lokusetshenziswa kwemali olwe-monetary policy izolo. Umanisipala wakobulawayo ubikwa engasela mali osokubangele ukuthi akhulumisane leziphathamandla zakhe kanye lezakhamizi ngendlela abangathola ngayo imbadalo zemithelo kubahlali baleli dolobho. Okunye okubangela lolu hlupho yikuthi uhulumende ubikwa emadalo nzima ekuvumeleni omanisipala ukuthi besebenzise uluhlu lokusetshenziswa kwemali olwebhajethi yabo kanye lokubhidlika komnotho welizwe. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wogatsha lwezemali kumanisipala wakobulawayo umnumzana Kempton Ndimande. Izakhamizi zenqambile umbono kamsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Tinashe Kambarami okuthi abantu bebhadale imithelo ngemali yakwamanye amazwe ngoba besithi abalayo. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001202465038 ukuze siyifunde khonapha njalo siyilalele emsakazweni.
Mina uMandla Ximba. So lokho kwenzakalayo ngale ngibona ngani akuhambi kahle njengoba siyenza kanje. Umongameli mina ngakho ngibona ngani usezidalele izinto eziningi. Ngiyabona manje uma sesijoyitwe sizofaka nabo labo abaxhotyiweyo ukuze nabo bebone ukuthi iphutha labe liyenziwa kuqala. Ababheke manje selibafake ukuthi uma esomele nabo bemenadi beyekele indaba zonyisana nomuntu ongumbulali. Mina ngibona kungaba ngcono ma singayekela indaba yokukhethana nokubizana ngemhlobo sikwazi ukulungisa ilizwe lethu, ngoba kubuhlungu yazi ukuhlala kwamanye amazwe singathi kumnandi ngoba uyakuthola imali kodwa ma usucabanga ukuthi kude kangakanani. Kubuhlungu ma uthi uyazama ukuthi uyalungisa liyadutyulwa into yakhona ayikho right ayisiphathi kahle.
Uvuka njani Studio 7? Ngithanda ukubingelela kuwe msakazi nakubalaleli bonke. Isithi ngithanda ukumbonga uNkulunkulu osenzela umusa nothando ngaphezu kokuba eleli izulu lisina nje okuthi sithole isivuno esihle kwabalimileyo, sithole isivuno esihle siziphilise ngazo lezi dlimi esidlimileyo kuze ukuthi njengalokhu izimbabwe singasela lutho sokwenzima ukuthengeka kwezinto ezitolo sikwazi ukuphila ngalokhu esikulimileyo ngikhumbula kwathiwa iZimbabwe yathola uzibuse uzibuse inqangikhangela iZimbabwe kayimthola ngozibuse asinaye thina uzibuse aluba silo zibuse aluba umsebenzi ukhona aluba senza konke esikudinga esikuthandayo manje okubonisa ukuthi asilazi uzibuse abantu bayavalelwe emajele abantu bayaboshwa abavumeli ukuthi benze abakuthandayo abavumeli ukuthi bekhuluma abakufuna elizweni manje engathi ke uNkulunkulu engaphathisa kakhulu ngemvula yakhe oze sike siphume edubeni lokuholelwa njengezinkukhu silime sidle sisuthe elizweni leli noma izinto sezidura zihlale zidura kodwa sisidla sisutha sishote lokho esikushotayo okufana nemisebenzi ngikhangele kathesi abantwana bezibabhe kabekho bonke elizweni bayaphumela ngaphandle kwelizwe bezama ukuyadinga amadlelo aluhlazi okuziphilisa ngendaba yokuthi iZimbabwe ayizange imthole ufreedom, ayizange imthole uzibuse. Silokhu esisemizandleni zabahuquluzi lathatha ilizwe kuthiwa lithathelwa abahuquluzi abamhlophe kathe sisele kubahuquluzi labantu abamnyama abafana nathi abasithwalise nzima kuleli lizwe. Engathi siyacela uNkulunkulu engangenela. Ngiyabonga wemsakazi, ngibonga nakini nonke balaleli. Okhulumayo nguVictor Velaphi, ofona esejotholo.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyilalele khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela wakho umbiko ngokuzirekhoda ukumbe ulobe usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelele abangani lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama nxa ufuna. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngesikhathi eleVietnam lilungiselela umhlangano omkhulu phakathi komkhokheli weNorth Korea, umnumzana Kim Jong-un, lomongameli weMelika umnumzana Donald Trump, iningi libika ligcwala endaweni zokulungiswa inwele amasaloon ukuthi ligunde inwele zibe njengezikaTrump kumbe uKim Jong-un. Besithi bakwenzela ukuthi basekela ukuthi kube lokuthula phakathi kwamazwe omabili. Ababili laba bakhangelelwe ukuhlangana namhla Ka-27 kusiya ku-28 kuyonale inyanga eVietnam, kulandela omunye njalo umhlangano ababa lawo ngohlangula eSingapore, lapho kubikwa izivumelwano zabo zazingacacanga. Uphenyo olusanda ukwenziwa inhlanganiso ye-Rural Women Center for Education and Development luveza ukuthi ukudlwengulwa kwabesifazana kwele Cameroon lapho okulempi khona kuveza ukuthi iningi likhupha izisu ngendlela engaqondanga. Inhlanganiso le yadingisisa phakathi kwenani labantwana besikolo abangamakhulu amathathu i-300 abadlwengulwa ngamasotsha kumbe abahlamuki. Ithi yenza lokhu ukudingisisa ngemva kokubona untombazana oleminyaka elithumi lane i-14 esiya esibhedlela isithi ufuna ukukhutshwa isisu esase silenyanga ezisithupha njengoba wadlwengulwa. Namhla likhefu lokunansa abasakhulayo ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Lo ngumnyaka wesibili kunanzwa leli khefu elabekwa ngelanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe, owaye ngumongameli welizwe owenelise iminyaka engamachumi ayithoba munye munye lanhlanu in-95. Omunye osakhulayo uDennis Juru utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi leli khefu kumele liguqulwe ibizo ukuze lamukelwe ngumuntu wonke.
Akusebenzi lokho kokuzinikana ama-holiday ngoba uMugabe wabadlisa basuta bona abantu bezamsefu nse befuna ukumbonga ngekhefu. Thina siyazisebenzela thina sininanze leli kefu ngekhefu lezamsefu leli akusho national holiday. thina akwazi kune holiday ari namhlanje.
Ye manje nxa kuyikuthi ibandla lengaphumela elezano PF ubona ngani kuyabe kulungile na ukuthi basuse ikhefulela?
I'm sure kufanele ikhefulela lisise ngoba alisebenzi lisisa ngani ngoba abantu abasebenzi ikhefungelani ngoba abantu bazokuhambela emsebenzini ma uzisebenzela angibone ukuthi ungayekhe lokhu emsebenzini ufithi unazi ikhefu likamgazi angibone kunjalo so ikhefu nje lokuthi ikhefu nje ebhaliweyo kumakhalenda kodwa ikhefu elingasebenziyo angeke ngibulalise abantwana bami ngendlala ngisithi kule khefu likamgazi
kodwa bakhona bathi uMgabe ngumuntu owasilethela uZibuse ngo-1980 ngalokho kumele ananzwe ukubona njani?
Mina angibona ngiphikisana ngokubona naleyo ngoba mina ngibona as isi abazali bethu thina nabanye abazinikelayo ukuthi balethe inkululeko yibo abayenzayo ukuthi sibe lenkululeko esinayo namhlanje hayi ukuthi uMgabe niye wayenza ukuthi sibe lenkululeko. Hayi mina angibone ngoba uMgabe kade ebethiwe ngendaba yezimangazo lezi bengekho naphandle ngesikhathi abantu besiyo.
Siyabona ukuthi kwamanye amazwe agoqela le-South Africa likhona ilanga lokunanza abasakhulayo elifana lalona leli elalamhlanje. Manje wena ubona ungani eZimbabwe bananzwe njani abasakhulayo bengaphiwa na ikhefu?
Ya, thina njengabasakhulayo siyavuma ukuthi kufanele kube nekhefu labasakhulayo kodwa bengali-attach kumuntu nje onjengomgabi ubaba one-95 years bathi ngiyomnikazi wekhefu lezi. Ngibona isi bengayenza benikeze ilokuze i-exemple njengeze exemple ya-South Africa eka-1976 lapha kwadizulwa khona abantwana besikolo nabeningi kungasebenza hhayi ukuthi basinikeze i-exemple kamgabi umuntu one-95 years angibone kusebenza. Thina njengabasakhulayo sivumelana ngakhonoko ukuthi kufanele kube nekhefu but ikhefu lakhona engafaki umngane phakathi.
Manje sikhona yini isehlakalo osikhumbulayo ongathi kathesi lesi yiso esingaphiwa ikhefu labasakhulayo?
Mina mangikhangele one August lapha kwadutshulwa khona abantu siyabona ukuthi abantu abathengiselayo ngaleyo langa kungabantu abasakhulayo. So ngibona i-1 August yilanga elilungileyo ukuthi libe yikhefu labasakhulayo.
Umnumzana Dennis Juro osakhulayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kusenjalo sithanda njalo ukuthi happy birthday womunye umlaleli wethu uNorman Ngwenya uthi it's my birthday today ukhanya bazalala ngalinye lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Hayi siyakuhalalisela kodwa kasatshonga ukuthi ule minyaka emingaki mne wethu uNorman kumbule 16 kumbe la ule 95 asazi. Kodwa uJabulani Thandeka JBTK uthi yini leyo msakazi akulaza national holiday yalutho into esebenzela abantu bezanu kuphela. Umbono wakhe lowo. Sithande njalo ukubonga uJason Maphosa usikhumbuzo Saphuka Lolesedi Moleya ngokusilandela lapha si-live streamer kuhlelo lwethu. Wezenzakala eMelika, uMongameli Donald Trump uthi kuza kuba ngumlando wegqwetha elikhulu lelizwe ukuthi liveze nini impumela yokudingisisa okukhokhelwa ngumnumzana Robert Mueller ngokuthi eleRussia langenela yini kukhetho lweMelika lapho uMongameli Trump anqoba khona lapho umnumzana Mongameli Trump anqoba khona. Yena uMongameli ubekhuluma ehofisini yakhe ye-Oval Office ngemva kokuba umsakazi we-CNN usuthe uphenyo lolu solugqitshiwe njalo lukhangelelwe ukwethulelwa idale le-Congress ngeviki ezayo. Sokubotshwe abantu abayisithupha ababencedisana lomnumzana Trump kumkhankaso wakhe wokuba ngumongameli ngomnyaka ka-2016. We'll be right back. Lamhla ke kwezomculo sihamba ngoludala sizwena umculo ka Solo phela u Solomon Skuza isithi Love and Scandal.
She broke my heart for another guy, and she broke my heart for another guy, for another guy, for another guy, a guy you under crested. The information has been leaking so far, leaking, leaking, leaking. She'll never come back to me. If that's the case, girl, I'd rather be alone. I'd rather be alone. I'll stay without a kiss, without love. If she wants me to buy that crash, I saw in the paper, she must be thinking of me. I'll stay without love. Did you hear the news? But did you hear the news? But did you hear the news? How can someone buy a gun and sell it again? Everybody wants to know. Everybody wants to know. The young power wants to know. Even you want to know. Some people are still undecided, but forget them, love, for they don't know what they are doing. Be possible, be possible, be possible, be possible.
Mbali ukholisile lokuzwaphoma ngapha emsakazweni we Studio 7. Sikhumbula njalo ukuthi ilanga lokuzalwa kwaye ngumongameli umnomsana Robert Gabriel Mugabe, njalo lilanga lokunanza leli khefu lokuzalwa kakhe lamuhla okuthiwa ngelokuthuthukisa impilo yabatsha. Kodwa omunye umlaleli wethu uNkosinathi Chingandebele uthi yena usibukele esesentin uthi abayenze bazenzele bona, thina vele njengabatsha asilani lalokho okwabo Mgabe. Ngivumelana lo D Juru ye uchophela umnumzana Dennis Juru la ebesixoxa laye khona pha emsakazweni. Hayi ke kwanele okwalamhlanje, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.